VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 29 Mabasa 2020 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebefunyanelwe legciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhu lumashumi amathathu lambili 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Lanxa endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngumkhuhlane owe-coronavirus, abakugodlayo sebephumele indlela zokusabalalisa imibiko ngaleli gciwane.
Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sasinxusa ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChili ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvula kwezikole ezemfundo siyaphambili igcikwanele.
Phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane we-COVID-19 kwelebhilithani, isilinganiso esikhulu sibikwa lingabajabuka ezwekazi le-Afrika okugoqela eZimbabwe.
Ngoba bamadmitha bathi ama oxygen level akadropile njalo bathi le fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia bese bamfaka kuma ventilators bese kwathi nge Saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu kulahlekelwa umfowethu Melusi Moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhu likumashumi amathathu lambili 32, kulabahlanu abasinde kulomkhuhlane wabulala abathathu. Kuthi-ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu asebedlula isigidi 1,015,289. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 218,564 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,915 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,521, kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi 11,309. Endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. Lalapho lusiza lubikwa lubuya lulotshwe ngesiNgisi okwenza kube nzima kibo ukulubala lula. Ukwenxebela lolu dubo, abanye abadabuka eFlabusi esigabeni seMathebeleland South basungule inkundla ezimbalwa zokukhulumisana becebisana ngokuthuthukisa lesi siqinti. Inzalo yakugodlwayo ilamaqembu ambalwa okukhulumisana besabelana ulwazi enkundleni zebulenjini ezinjengeWhatsApp. Sibe lethuba lokuxoxa lokhokhela ukusungulwa kwalezi nhlelo zentuthuko umfundisi Nkululeko Chuma ochasise okunye abakwenzayo izolo. Namhlanje siqhubekela phambili ngale ingxoxo njengokwethembisa kwami izolo.
Ama-chat group lawa sasesinxusa abantu abaqhathekileyo abayibukhokhela ezigabeni ukuthi bafundise abantu batsho ukuthi sowulungiselelweni malungiselelo bani, kanti kungabi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi. Sanxusa kudokotela Gumbo oke wasebenza e-UBH engudokotela khonale kanti sezifundweni e-Harare. Dokotela Gumbo, okuyachasela abantu kakhulu ngalo mkhuhlane, abantu bangazivikela njani ukuze bangatholeli umkhuhlane, bangatholeli ngegcikwane kanti lokuthi kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bavikeleke. Sanxusa futhi uSkomichi uJusa ukuthi azochasisa ukuthi bona as a task force ye COVID-19 insiza kuyini asebekwenzile ekulimukiseni abantu ngaleli gcikwane kanti kungabulapho lezikhenxe khona. Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sasesinxusa ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChili ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvula kwezikole ezemfundo kusiya phambili igcikwane leli. So izinto esizamile ukuthi sizenze lezo ukulimukisa abantu bakithi ngama chat groups lawa besixoxa labantu sibalimukisa sibanika ulwazi esiluthatha kuvela ku World Health Organization besifaka imbiko sichasisa ngesintu sithumela abantu ukuthi babale badlulisele futhi kwabanye kanti abalama phone la le WhatsApp badlulisele kwabanye.
Injongo sithuma yokusungula lawa maqembu kumbe inhlanganiso yini sibisibili eyalihlanganisayo njengenzalo yakogodlayo ukuthi lisebenzelane ndawonye ngale indlela?
Savule inkundla le kuyukuthi sifuna ukudinga abantu esingaxoxisana ndawonye mhlawumbe ngezentuthuko. Sikhanda ugodlwayo ukuthi singamthuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu babantwana bakogodlwayo abasakala le ezindaweni ezijiyeneyo, abanye bese-America, abanye bese-UK, abanye be-Australia, abanye bese-South Africa, abanye bese-France, abanye bengaphingaphi khonaphi Zimbabwe, abanye bese-Gwanda, Harare, Gweru, Wange, Falls besabalele. Abantwana esasibona ingane mhlawumbe singaxoxisana ezentuthuko sizwanane siyinzalo kagodlwayo singabantwana bakogodlwayo. So wasewuphuma kudaba lo uthi lo mntwana opasileyo manje kwenziwe njani kodwa umntwana ubonakala edinga indawo yokuthi mhlawumbe athole umsebenzi wokuba ngugarden boy Hillside. Sasesivumelana ukuthi umntwana lo asimhambiseni esikolo siyinkundla sasiyigodla development forum. Sithe kunjalo ke saqalisa ukuthi ke siphume le mqondo ukuthi kungaba njani ukuthi si-China isikhwama sikhulise sibe lesikhwama sokuthi ke umntwana lo adingelwe ama-uniform alungiselwe i-fees yakhe aqhubeke ayo-11 emkwabeni khona ngapha kugodlwayo kwathi 7. So kuthe kunjalo sesibona ukuthi okay nxa sesifundisa ezinjalo kwasekubikwa futhi ukuthi kulomunye umntwana futhi laye ongabe senza kuhle olungiselela ukubhala uform 4D. So sesibona ukuthi okay let's come up with the into le yasiphumela ibe yiprogram esayibiza sithi Godlo Education Scholarship Program iGSP.
Lokhu kwakungasoze kudale udubo na ukuthi libuthanise imali kumbe libe lesikhwama esefunding lena lingasiyonhlanganiso ebhalisiweyo lihlangana nje kuma WhatsApp group.
So sasisibona ukuthi kufanele ukuthi nxa sikwenza lokhu sikwenze siyinhlanganiso ukwenza ukuthi imali lezi nxa ziphuma abanye babe sithi imali esemabhenki again imali bangathumela ngakwenza ama-transfers. So sasisibona ukuthi safunda sivule i-bank account but uze sivule i-bank account uma sibe le-constitution kumele sibe registered sibe le-trust. Yikho ukuvumelana ziyinkundla ukuthi asibumbeni inhlanganiso okuthiwa igodla community development trust bese sincedisa abantwana. Yikho ukubhadalela abantwana ama-school fees aba befika about 12. Sabona kufanele ukuthi ke sikwenze lokho bengo form 4. Umntwana lo esambhadalela entayi ku A11 ngumntwana ofika wapasa emkwabeni ngalo phuma le 14 points kuma sciences. Sasisithi umntwana lo kadlulela ngapha eNust. Sikhuluma sinje umntwana oseNust ofundayo ngaphansi kwale inhlanganiso. Sasesivumelana ukuthi kube le board le secretariat nje ukuthi abazayo besebenza bekhanya ukuthi bangayithuthukisa njani inhlanganiso le bebhala ama proposals besebenza. Sesizama ukuthi inhlanganiso le siyibambanisi lamama membership organizations like Alliance for Community of CBOs, Alliance for Community Based Organizations, ACBOS. Sizamile ukuthi inhlanganiso le ibe yinye yezinhlanganiso ze-membership inango. Sizama ukuyithuthukisa ukuthi ibe inhlanganiso ezasebenza ukuphakamisa isigaba sakogodlwayo, isizalwane sakogodlwayo.
Lo ke bekungumfundisi Nkululeko Juma okhokhela inhlelo ezithile zentuthuko kogodlwayo. Lokho sekudaba lunye phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane we-COVID-19 kwelebhilithane isilinganiso sabalishumi lasithupha ekhulwini 16% libikwa lingabadabuka emazweni awezwekazi le-Afrika okugoqela izizalwane zeZimbabwe. Intetheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisesfanda usethulela lolu daba.
Inani labensundu asebebulewe yilo mkhuhlane liqansa sizonke ikakhulu abavela eNigeria laseSomalia. Elabe Zimbabwe lalo liyeduza ngoba likhuphuka sizonke. Okwamanje inani elaziwayo ukuba babulewe yi-COVID-19 abadabuka eZimbabwe selifike kwabangamashumi amane lanye 41. Mnumzana Craig Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eSheffield ufele umngani wakhe.
Awumele usimoyo ugugulile kuthenge nge-Thursday nge-23 esibhedlela bafika bam-admitter bathi ama-oxygen level akadrophile njalo bathi ule-fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia. Bese bamfaka kuma ventilators bese kwathi nge-Saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu kulahlekelwa umfowethu umele usimoyo ngokumele usimoyo kube nonkosikazi labantwana ababili abachiyileyo njalo umele usimoyo sisebenze sonke kwezamasiko akithi njalo ube sebenza labantwana i-Sunday school and lisebenze kakhulu lo meya we-Rotterdam la lo meya we-Sheffield.
Iningi lasebebulewe yilesi sifo livame ungcwatshwa ngendlela engajwayelekanga ngoba bechiswa njalo izidumbi kazivunyelwa ukuthwala zisiwa ekhaya. Unkosazana Mary Mathewele isizalwane seZimbabwe ohlala ke eLiverpool osanda kuhlekelwa nguyise ngemva kokwehlelwa umkhuhlane we-COVID-19. UDokotela Paul Mathewele yena ke uchasisa ngomsebenzi womngcwabo.
Ubaba wasitshiya 2 weeks ago nge-COVID-19. Simbekela stwick ne-Saturday eHendon Cemetery. Wayevele selegodi lakhe already. I-government iyancedisa kancane lokuthi wayivele le mali zakhe nje ayezibeka eceleni le mali zama-insurance. That's how you got to have i-burial a decent, a dignified. Sasebenza kuhle sibili kakhulu and kwakuvunyelwa izihlobo ezingu-10 ukuthi ziathende and everything went well.
Umzana David Kumalo oke waba sesibhedlela kwi-intensive care unit ne-COVID-19 uchasisa ngenhlungu zalesi sifo.
Ngingena esibhedlela se-Coventry ngoba ngangingasenelisi lokuphefumula. Bangifaka kwi-intensive care, I don't know kwahamba njani. Ngabona ngafaka ncane. Ngahlala 10 days ngokuventilator. Sengibona ukuthi sengisifa. Ngithiya abantwana nonkosi kutasi. Kodwa ngamandla enkosi ngasika ngekhaya nginjenje. Le nto leyo ibuhlungu yini? Ibuhlungu nothi yokudlala ibuhlungu. Kwafa abantu abayi-5 kuwadi yami. Nginama-nightmares nje nxa ngikhuluma ngale nto.
Unkosazana Lucia Dube ngumgcinihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe esebenzela kwele Bhilithane eye-Zimbabwe Diaspora Focus Group. Yena ke uthi abenhlanganiso yakhe basebenza gadalala ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ezihlulukelweyo ngalo mkhuhlane njalo bebaqinisa.
Kungcono ukuthi siqalise ukududuzana ngokufonelana sikhulumisana through ama-Zoom kumbe njalo ama-conference calls. Siphanane amacebo ukuthi singaphilisana njani. Kunzima ukulahlekela umuntu omaziyo, kunzima ulahlekela i-community person elake liyazi. Ikakhulu kunzima ngoba abantu bakithi yibo abagcwele lapha kwi-NHS e-UK.
Abantu abafa kakhulu ngabakumsebenzi wezempilakahle ikakhulu abongi lalabo abasebenza ukugcina asebekhulile. Omunye wabo kusebenza kwezempilakahle wesizalwane seZimbabwe uDokotela Brighton Chireka uthi okwamanje imbangela yokuqansa kwenani labantu bakithi abakhulelwa yilo mkhuhlane ayazakali.
We don't know the actual reason. These are the factors that we need to address. Personal protective equipment being given to all the workers in the NHS.
People
with diabetes, people with blood pressure, heart failure, HIV, and other communities, they need to be careful in terms of those patients with COVID-19. So my message to them is that we need to make sure that we find out what's going on. We need to make sure that people are actually protecting themselves.
Iziphathamandla zikahulumende kugatsha lwezempilakahle zalile ukukhuluma leStudio 7 nesilinganiso sabensundu asebebulewe umkhuhlane weCOVID-19 kwelebhilithane. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasibani.
Ukusabalala kwegcikwane leCOVID-19 sokubangele ukuthi eleGhana lisebenzise indizamtshina zama-drones ukuthwala imithi lokunye okokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Nana Akufo-Addo walelo lizwe uthi uhulumende wakhe kufanele alungise inhlelo zempilakahle ukwenzela ukulwisana laleli gcikwane. Odokotela kwelemelika bathi basebenza gadalala ukwelapha abantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus. Njalo omunye owemayo clinic edolobheni leMinnesota uthi bazilibazisa ngokuhlabela nxa kungela zigulane.
Le yiStudio 7 esakaza zeZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo olwe-Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa-ke likhumbule zihlobo, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulincusa ukubana lingene kulolu hlelo ngogcina. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo umbiko kahulumende wokuthi abanikazi bezindlu batholele amaloja ekuhlawuleni imithelo yokuhlala eye-rent ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kwe-lockdown. Kodwa-ke ngasikhathi sinye abanini zindlu laba bathi inhlawulo zamaloja yizo abaphila ngazo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso zabamela izakhamuzi zakoBulawayo sebekwamukele lokhu besithi kuzasiza abaningi ngoba bengabantu abaziqhashileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Gilibone Khabo, uthi uhulumende wenze isinqumo esihle.
Yathola ukuthethwe uhulumende luzasiza kakhulu abantu beZimbabwe ngoba abaningi bayajayela ukuthengisa emgwaqweni. So at least njengoba kunje ngenxa ye-lockdown abalaso isikhathi, abalayo le thuba lokuthi bambe beyithengisa badinga imali. So sikhale koBulawayo vele abantu abaningi bayamalotsha abalazindlu. BuLawayo vele ilo hlupho le-housing problem. So sikhale umuntu amalotsha ngalawa azabe sizakile kakhulu. Sithemba ukuthi i-lockdown uma iphela abantu bazanikeza futhi ithuba ukuthi basebenze.
Unkosikazi Alice Gumbo olilodger uthi wenelisile ukuba lesivumelwano lomninindlu ukuba abhadale imithelo kuphela.
Inyanga le ithe iqalisa mina ngibizwa ngulandlord wami wathi njengoba umumo unje ngihlezi endlini ngoba ngingumuntu vele osebenzayo, so kungangcono ukuthi inyanga le ngibhadale namagetsi ngoba sisebenzisa i-cash power ngibhadale lamanzi. Then imali ye-rent sasesivumelana ukuthi ngizathi ngibhadala phambili nxa sekungcono sengiqalisile ukuzisebenza. Bemvele ngingakaze nge nge-default payment ya maybe mhlawumbe ikho kwenze ukuthi landlord wami laye sibe lokuzwisisana. So mina kimi hayi, isinqumo lesithe sifike vele ngapha sesivumelene.
Laloba kulabanye abavumelana lesinqumo sikahulumende, abanye bayasisola lesi sinqumo besithi sihle kuhlangothi olulodwa kuphela. UMnumzana Gabriel Hadebe ongumninindlu uchaza lokhu.
Into esiyithabelayo kakhulu lapha yokuthi imali yethu silakho ukuthi siyithole loba nje yabe sibuya ingamaphisiphisi amancane. Kodwa-ke isikhalazo esilaso thina ukuthi lapha uhulumende ukhulume ngabantu abalama-mortgage kuphela, kodwa kazange ikhulume ngabantu abalezindlu ezivele zibhadalelwe. Mhlawumbe ngabe kuthiwe thina lathi sizathola-ke imbijana ikhutshwe emanzini kumbe imbijana ikhutshwe emagetsini bekuza kube kungcono lathi sithibe lapho esikutholayo kungabenefiti kuphela abantu abaloku besabhadalela izindlu thina ezethu sazibhadalela kudala kodwa ke lokhu ezinye zethu izindlu lathi si-affectiwe i-lockdown naleyi inzuzo yethu eningi siyilahlekelwe ngenxa yokuthi kade singasebenzi.
Unkosikazi Shalin Kangu oliloja uthi isinqumo sikahulumende kasisoke silandele ngabanikazi bezindlu ngoba labo bephila ngemali lezo.
Ngikhulumela kweyami indawo umastanda wamakazwisisi ukuthi irent ingayibhadala ngama-installment because laye ukhangelela ukudla khonapho ukhangelela ukubhadala indleko ze-city council khonapho so leyo nje isinqumo esithethe nguhulumende but kithi ebantwini asisoze sisebenze ngoba leyo mali abaningi bangikhona kunje so umuntu uthembelekiwe okuncane akutholayo kodwa ukhangele ukuthi kungezeleleke ngaleza abhadalwa ngamalotsha so hhayi awusoze usebenze kiwo konke.
Umnumzana Gamelihle Ndlovu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kufanele abantu baqhubeke bebhadale laloba iningi lingayi emsebenzini.
Siyabonga ihulumende ngento eyenzileyo ukusivumela ukuthi sikwanise ukubhadala irent after i-lockdown ngoba kunzima kakhulu ukuthi ukwazi ukubhadala irent ngesikhathi esibi kangaka kungela mali oyenzileyo. Amabhizimusi avaliwe into eziningi thina ebesiphila ngazo ekade zisingenisela imali asisakwanisi ukuthi sikwenze kathesi. So siyabonga kakhulu uhulumende ngokubana sivumele ukubana sikwanise ukubhadala irent after i-lockdown ngama-installment. Sengathi uhulumende wakithi weZimbabwe usengaqhubeka esizwela thina ama-tenants ngendlela akwenzileyo.
Uhulumende wethule umbiko ozalamulela laba abalotsha ezindlini kanye lendawo zamabhizimusi ukuba ngesikhathi lesi kuvaliwe inhlawulo okumele bazibhadale sebengazibhadala lapho sekuvuliwe. Ubuye wathi akusoke kube lesijeziso sokuphuza ukubhadala njalo abanini izindlu abalokhe besabhadalela izindlu labo bazaphiwa usizo olufanayo. Kodwa abanini izindlu bakobulawayo sebekhalaze ukuba labo badedelwe kukhansili kanye lemagetsini. Okunye njalo abakukhulumileyo yikuba iningi labo liphila ngemali zamalotsha ngakho uma bengasabhadalanga abasenelisi ukuba labo baziphilise. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kweziphathelane lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, inani lezi zalwane zeZimbabwe esezilahlekelwe yimpilo kweleBrithani zibulawa ligciwane le-coronavirus liqhubeka liqhansa ngasikhathi sinye kulokukhonona kwabensundu ukuthi yibo asebefakwa phambili ukuthi basebenze kwezempilakahle ngalesi sikhathi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye umongikazi ophethe legciwane leli uNkosizana Bikezelani Leya ukuze sizwe okuningi.
Umumo wegciwane umikazi kakhulu ngoba abantu sebephelile ngaleli gciwane njalo into yakhona ibuhlungu ngoba kufaka amanesi amaningi aseZimbabwe asephelile and kufa abantu abancane nabadala bonke kakukhethi ukuthi lo umncane kumbe umdala. Ufa wonke umuntu igciwane likhona leli libuyile kunzima kakithi.
Ya manje ungasitshela ukuthi ababhubhayo sizwa kuthiwa iningi labo yilabo abasebenza kwezempilakahle kuliqiniso yini?
Yebo kuliqiniso kakhulu kakhulu ngoba kunje abaningi sebehambile asiselabo abanye basezibhedlela bayagula and kunje lathi thina sinje siku-isolation mina ngigcine ukuya emsebenzini mhlaka 25 nakho futhi ngisuke emsebenzini ngingezwa kahle ngahlala ngiloko ngihlezi namanje ngi-under ukumonitor but sengisizwa ngcono khathesi but angiyi emsebenzini. Abantu abaningi sebephelile sibula bezempilakahle amaZimbabwe especially abasebenza through ama-agents bengakho oku-NHS ngoba iningi sesasuka sazifomela ama-companies ethu saya kuma-self-employed kabulala ama-companies ethu so yiyo inkinga esesihlangana nayo esihlanganisana nayo kuleli bizwe.
Nxa kuyukuthi abaningi ngabeZimbabwe kungakuliqiniso yini ukuthi bona bezempilakahle khonapho kweleBrithani sebefuqela phambili abensundu ukuthi benze umsebenzi wonalo?
Vele khona kunjalo kungasukeli nje okwanamhlanje yikho esihlanganisa esihlangana nakho thina ku front line uma usebenza esibhedlela imisebenzi yonke eyabe i-challenging most ifucelwa abantu abamnyama thina abantu abamnyama yithu esiqaphambile sithiwele imisebenzi eminye engaqedakaliyo njalo thina as you know ukuthi ama-Zimbabweans are very hard working people and they must sisebenza sisebenzele ukuthi siyakwazi ukuthi thina sifanele siye ekhaya sapothi zimuli lalapha futhi sihlala khona kule zinto eziningi-ningi ezisibambileyo njalo khona khona kusuka kwenze sisebenze ngamandla sithathe imisebenzi eminye engeke iyenziwe ngisho nabantu abazalwa kuleli lizwe
manje ikhona yini imizamo eyenziwa ngabanye benu khona ngapho ngalolu daba ikakhulu ukuzama ukufuqa uhulumende ukuthi angafaki abensundu phambili kodwa
okwakhathesi bengingakazwa lutho olukhona ngaphandle kwe-labor esikhiphe ukuthi they need to investigate indaba yokuthi ama-Zimbabweans nesintu why esifa kangako ngoba kubuhlungu kakhulu ngoba ikakhulu esizweni sakithi esinsundu esabantu abamnyama ama-Zimbabweans asibambananga ma ngabe sibambene siyi-society eyi-one kukwazi ukuthi akula kumbeni khalanga akula ndebele akula shona sibe isizwe esiyi-one esezimbabwe sibambane sibe lento yethu esiyenza sonke sekuya kuba kuhle ngoba okwakhathesi kukhanya ma ukuthi kukhona okwenzakeleyo kuthiwa kutshone lowu kutshonelwana kutshonelwana i-publicity yomuntu wesindebeleni iba less than i-publicity yomuntu weshoneni okuyikwethu kubona kungathi yithi thina abantu bezimbabwe asibambananga njengesizwe sasezimbabwe
manje ungasitshela ukuthi umona unjani khona ngapha kule bilitane ikakhulu nxa sikhangele impilo yensuku zonke ukuthi umuntu uyavuka esenzani uyavunyelwa yini ukungena ezitimeleni uvakatsha lokunye umnjalo
ukuvakatsha kamuvunyelwa njengoba sithathe ku-lockdown which was extended in 3 weeks abantu balapha bayacomplya kakhulu especially endabeni zomthetho siyali ngawe wena muntu ngoba iyakutshela kuhle igovernment yalapha ukuthi stay at home uhlala endlini ma usiphuma endlini uphuma usiyakwenza igrosari yakho ubuya ulandele yonke imilayezwa ekhulumayo ukuthi geza izandla ukhiphe impahla ozigqokileyo uwashe ukhiphe nezihlangu ozigqokile ungangeni nasendlini ngithemba abaningi bayenza njalo but still we feel got ama-cases which abantu basaqhubeka besiye emsebenzini ngoba njengoba ukwazi ukuthi thina abezempilo kahle singayekela ukuya emsebenzini ngubani ozahamba ekhangela abantu abasezibhedlela akula muntu ozohamba ngoba sigcina sesinjani wena oyabe uphilile usuhamba
lo-ke bekungunkosazana Bekezelani leya umongi osebenza kwelebhilithane obexoxa ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekhona le kwelebhilithane umceqeshi womdlalo wencindi olodumo uPhilip Stryker Ndlovu udinga usizo lwemali engaba ngamadola azinkulungwane ezintathu zamelika US$3,000 ukuze ayehlinzwa ngemva kokutholakala elomkhuhlane wemvukuzane. Inthathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndlovu waziwa kakhulu ngegama elithi Philip Stryker uthi udinga inkulungwane ezintathu zamadola asemelika ukuze yanelise ukuyahlinzwa ngemva kokuba etholakale lomkhuhlane wemvukuzane ngenyanga kazibandlela.
Ngiphathekile ngabanjwa umkhuhlane we-prostate okudingakala ukuthi ngiyencediswa ngoku-operator abathi yikuhlinzwa ngesindo. So uncedo endidingayo ukuthi ma kungenzakala ngithole imali engafika ku 3000 kodwa ke ingafika kuleso banga makuyikuthi abantu bebambisene engucelayo bekube ukuthi lokho okwanelisekayo umuntu ancedise ngakho
ensukwini ezisanda kudlula umdlali wencindi olodumo uCharles Manyuchi uphathise uStriker yenkulungwane ezimbili zamadola kweleZimbabwe wona angaba ngamadola edlula amachumi amane yaseMelika uStriker oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu udlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlali wencindi kweleZimbabwe sebenza esechaka youth center eselokitchini lemakhokhoba uluhlu lwabadlali abaqeqetshileyo baze baba zintshantshu zomdlalo wencindi kweleZimbabwe kanye lakuzwekazi lase-Africa lugoqela uSipho Moyo kanye loFrederick Chisoro bona sebadlula emhlabeni wasebenza njalo lo-Ambrose Mlilo nokuthula Chabangu uMordecai Donga uThamsanqa Dube kanye lo-Elvis Moyo uDube lomoyo balokhu besadlala umdlalo wencindi njalo umoyo uyaphinda edlale futhi umdlalo we-mixed martial arts abafisa ukuphathisa uPhilip Strike abalakho ukumthinta kunombolo zocingo ezithi 0776-125-930. Ngizaphinda njalo 0776-125-930. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe likumashumi amathathu lambili 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.